sikhulume labo abakhokheli bethu sabatshengisa ukubana abantu abatsha baqakathekile especially for this election ngoba sifuna ukupha i-approach entsha ama-ideas amatsha azahuga abantu kukhanya ukuthi izanu p f isibuye le-idea entsha ngakho sikhulume labo abakhokheli bethu sabatshengisa ama-benefits okuthi bafake abantu abatsha njalo ngakho silethemba ukubana kumaphi ama-elections lawa uzaphuma ama-candidate angabantu abatsha ngoba lokho kokuthi kudala ukuba labantu abadala hhayi sokungokwakudala iy'nkulumo zakudala lezi kathesi sesiqhubekela phambili sesifuke ufaka abantu abatsha of course abadala abanye abasuze baselayo but kuzaba le nani labantu abatsha elisignificant okukhanya ukuthi kula ma-ideas amatsha njalo sile-idea entsha i-drive entsha ukubana sila ama-elections azayo
ku-MDC Bajila liluphatha njani udaba lokungena kwabatsha ezikhundleni
esikwenzayo kathesi yikuthi thina asikhangelelanga kakhulu njengabantu abatsha kubukhokheli benhlanganiso ukuthi kube yibo buzasifaka ezikhundleni kodwa esikukhangeleleyo yikuthi siyakhuthazana thina sodwa phakathi kwenhlanganiso ukuthi sincintise lapho kuncintiswa khona ukuthi abantu babe ngamalunga edale lephalamende ikakhulu ku-House of Assembly leyi ezavotelwa nge-first past the post system yikho kwakuqala khonokho ngokuya kwesikhathi lizakuzwa ukuthi linengi kanganani inani labantu abatsha abathe bavunywa ukuthi bazancintisa bengamalunga enhlanganiso mhlawumbe besiya kuma-primary elections kodwa ngikhuluma nje okwakathesi kulama-youth angu-81 that managed to apply i-deadline ingakafiki ngoba besinxusana thina sodwa ukuthi abantu bencintise lokho ngokwakuqala okwesibili uzananzelela ukuthi nxa sisiya kwi-election lezayo kuzabe kule women's list ye-House of Assembly thina-ke njengobukhokheli babantu abatsha sesithumile abayibo abangamehlo ethu ku-elections directorate yenhlanganiso kulama-youth representatives kwi-elections directorate so sesibathumile bona labo ukuthi nxa selihamba selisiyahlala phansi njenge-directorate ye-elections lihambe liye kuthi lina thina njengabantu abatsha ku-women's list liyana sifuna kube yi-50-50 omama bangabantu abadala labomama bangabantu abatsha ku-list yena liyana that is an argument esizayiyenza njengobukhokheli babantu abatsha and sikhangelele ukuthi izaphumelela nxa kuyikuthi omama bathi besiyacela ukuthi bafuna amalungelo okuthi amathuba alinganiswe babeqinisile sibili ukuthi yikho abakufunayo kufuze ukuthi bananzelele ukuthi labantu abatsha abangamankazana labo balelungelo lokuthi bahle bajwayele kathesi ukuthi kumele balwele ukulinganiswa kwamathuba
Mthethwa umgabe uzancintisana lamadoda asaselamandla uTswangirai Loncube iminyaka sihambile kanti lemihlathi sibuzana amavuko kuye umgabe ubona ephumelela yini
iminyaka sihambile okungangokuthi lolwazi solulunengi okungakunoza abantu uyazazi ngivumele ngikhulume ngo-Edmund Burke ngumntwana esikolo songizajikela nje laba abantu uyakhuluma ukuthi ama-institutions asebekhona okwesikhathi eside alolwazi oluningi olungathuthukisa ilizwe okungangokuthi umdala isikhathi sesisiningi ngakho ulwazi lwakhe soluluningi ngakho usebonile izimbabwe kusuka lapho eyavela khona njalo uyakwazi lokho okudingwa yilizwe lethu lalapho esiya khona so noma lingaze lithi umhlathi sitshabheni hhayi okudingwa ngabantwana bezimbabwe uyakwazi labo akancintisana labo sikubona kukhona okuningi okwenzakalayo khathesi ukuze kube ama-MDC amaningi kangaka kuyini ngoba bangxabangxozana bayaxabana kwenzakalani okungakuthi laba kwenzayo abakwazi
uma mthethwa mhlawumbe ukhona okunyaka kunanzeli ukuthi ukwehlukana kwamabandla kuvele kuyinto endala eqale kakhulu lakwelakhi ibandla nelezanu p f lehlukana ngo-1963 lehlukana ngo-1975 kufonya izanu ndonga lehlukana kufonya izumu lehlukana ngo-2008 sokuphuma odumiso dabengwa labo simba makoni konke lokhu kuyatholakala emabandleni kungenani lokuthi litha kumbe lidala and umgabe nangokwakhe lithungameli ibandla selehlukane ka-4 sesisiya kukhetho into eqakathekileyo yikuthi umgabe angakwenza langeka kwenza sesikwazi konke sokule minyaka engu-33 simkhangele akula masalamusa macha esesiwakhangelela ukuthi angavela kuye. Thina ke kathesi sesikutsho yikuthi nxa umuntu ebethethe umntana wakho sokuleminyaka engu 33 umntana wakho kulokungela mzuku logijima egumeni ave sesithi ngicela ninike ubusuku obubodwa kuphela lizabona umzukulu esekhona kambe siyiphathe njani indaba enjalo ngemva kweminyaka engu 33
ngeyakho ingqobo emthetho
zombe umuntu ongathi ehlala eZimbabwe athi akula ngisho mzukulu osegumeni izikolo ezigcwele lapha eZimbabwe iZimbabwe lilizwe elile one of the highest literacy rates lapha eAfrica ngenxa yemfundo eyabiswa ngumgabe la amakhiwo ayelapha ayethethe amasimu ethu besenza bakufunayo ngawethu namuhla ngenxa kahulumeni.